bathande bonke abantu langaphandle ungayona imali ngithandeke bakuthande bonke abantu langaphandle ungayona imali bakuzonde bonke abantu langaphandle ungayabona ukufa ngithi hawa usuyamthanda nawe usuyamthanda nawe
Ngiyakuthula